Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-intanethi ku-webhusayithi yethu ethi www.voandebele.com. Iwebhusayithi njalo www.voandebele.com. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungamile inkomo
lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje,
kwesokunzima kakhulu ukuthi ababalisi babhatalwa njani, because wesibona ukuthi umbalisi yabe ule experience ye over 20 years, umunye esuka ecollege afike khonapho, kodwa idifference yawo weyiyidifference ye-$1.
Uhulumende usevume ukuthi useza kwehlukanisa iholo lezisebenzi zakhe kusiya ngemfundo, isikhathi umuntu asehlale emsebenzini ngaso lolwazi alalo.
Bekukhanya nje abafundi babuyile esikolo kanye lababalisi, kodwa-ke bekukhanya kungela kufunda ngoba bekukhanya belungiselela ukuqala ukufunda, njengoba sazi ukuthi bekulanga lokuqala lokuthi-ke izikolo ziqale, begezisa izindlu zokufundela njalo bezihlanza.
Bekuyisiphithiphithi lamhlanje izikolo zivulwa elizweni, uhulumende ekhala ngokuthi kasoze enelise ukubhadalela iningi labantwana imali yama-school fees ngaphansi kohlelo lwakhe olwe-BIM.
Kuhlandla lamasiko lokuphila kwabantu lamhlanje, silodaba lwabazalwane benkonzo ye-Rabbon Center Ministries yakwele South Africa abadliswa utshani ngumfundisi wabo otshumayela emi phezu kwabanye abayabe becambalele phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Uhulumende usevume ukuthi useza kwehlukanisa iholo lezisebenzi zakhe kusiya ngemfundo, isikhathi umuntu asehlale emsebenzini ngaso lolwazi alalo. Okwakathesi isisebenzi esiqale lamhlanje umsebenzi sileholo elehluke ngedola kuphela lesisebenzi esesileminyaka embalwa, kungakhathalekile ukuthi sifunde okunganani. Umphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Nicholas Goche utshele iphephandaba le The Herald ukuthi uhlelo lokwehlukanisa iholo lolu soluqalile. Isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala iProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Enoch Paradzai utshele iStudio 7 ukuthi bayamukela leli nyathelo.
Ya iposition le siyayemukela because sokulesikhathi thina sikhuluma ngakho, because kathesi kwesokunzima kakhulu ukuthi ababalisi babhatalwa njani, because wesibona ukuthi umbalisi yabe ule experience ye over 20 years, umunye esuka ecollege afike khonapho, kodwa idifference yawo weyiyidifference ye-$1.
Njengoba sekuvunyiwe lokho kade likufuna, ukuthi imali layo eliyifunayo lizabuya?
Sela themba, because sesanikwa ama-promises amaningi. Indawo yama-salaries ye-poverty datum line yakhulunywa kakhulu last year, kodwa lakathesi asikatholi lutho. Aba le problem futhi sathenjiswa ukuthi sizanikwa i-token salary last year, lakathesi asikaniki. So lokhu kukhulunyiwe, yes, siyakuyemukela, kodwa kusasa sizakuzwa kuma-meetings ezizayenza ukuthi kuzohamba njani, because thina esikufuna kathesi i-implementation. Ama-promises sesidiniwe, sesanikwa ama-promises amaningi kodwa akula implementation. So sikhangele implementation.
Kanti manje wasichasisela ukuthi uzasebenza njani khona lokhu ukubana kube lo mehluko weholo.
Thina sathi the lowest paid civil servant kumele anikwe imali ephezulu kwe-poverty datum line iku-540. After that kulama-grades. Ababalisi sisitatisa ku-grade D1, siya ku-grade D2, D3, njalo. So sizakhangela ukuthi abatsha bazangena ku-lowest grade yababalisi, and then labo bale experience labo bazabe fakwa kuma-grades aphezulu. And then sekukhangelwa njalo ukuthi ama-qualifications, because abanye balama-diploma, abanye balama-first degrees, abanye balama-master. Our master's degree. So umunye lomunye kumele anikwe imali ezihambelana lemfundo yakhe. Plus sesikhangela futhi kulama promotions, abanye lama headmaster, kulama headmaster, kulama deputy head, kulama senior masters, njalo. So umunye lomunye kumele anikwe imali ezihambelana le position yakhe, le qualification yakhe, le experience yakhe.
Lo ke ngumnumzana Enoch Paratsa isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala iProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma le Studio 7 eseHarare.